linga litshona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ishmael Dlamini ongomunye abeZimbabwe asebehlala eKenya asebele minyaka edlula engamachumi ayisithupha 60 years behlala eKenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yeah.
Ya ungasitshela ukuthi ufike njani khona ngapho eKenya?
Hayi, sina sasifika kudala nje singabantu benkonzo.
Lali hamba lisiya khonza khona ngapho kwase kuhamba njani?
Abasuka elizweni leRhodesia iZimbabwe ingakakhululeki ngama something 50-60 akazali sikube bazongena e-East Africa lapha kuyikuthi bavelela ezansi kwe-Africa khona leRhodesia basenza namazwe baye-Zambia, Tanzania bazofika eKenya ngama-60s 61. Thina abanye sasibancane abaningi bethu babebengekazalwa abaningi bazalelwa khonapha i-generation leyo yiyo lesibhede ikhulumisana lehulumende yeKenya ukusukela isikhathi sikaJomo Kenyatta ukufikela isikhathi sikaformer president Moi ukufikela isikhathi sikaKibaki namhlanje silo Uhuru yiyo ukuhlala kwethu sikhulumisana labo sibatshengisela la ngokuhlupheka kwethu ngokuhlala kwethu siyazana sibezingane ezifanele ukuthi ngayezi esikolweni singabantu asweza ngenkonzo kakhulukazi abazali bethu ngebenzwa ngeze kankulunkulu baba ngabantu abashumayeza evangeli yikho-ke etshumayeleni ivangeli labo kwahlala kwafikela ukuthi usapho zuselukhula kodwa-ke bengabantu abaye bengama-missionaries njalo bengabantu abaphila ngemisebenzi yezandla zabo babengabhalwa ngabelungwakhe.
Lihlala njani langene emphakathini wakhona ngapho eKenya?
Ezindaweni ezitshiyeneyo njengamathawuni akhona kodwa kakhulukazi iseNairobi kuliya kungamathawuni thawuni okukhona lapho esihlezi khona.
Khona kuhamba njani ukuthi kuze kufike sonesi sikhathi lisenelisa ukukhuluma ulimi lwangekhaya lina selihlale iminyaka kangako khona ngapho?
Ulimi azange sise salulahla ngoba abazali bethu baseli bekhuluma uhlobo lwabo sizelwe kukhuluma uhlobo lwabazali lathi sakhula silukhuluma ngekhaya kwaze kwafikela isikhathi sokuthi lathi siyakha inyizi azange siluyekile siyale silukhuluma kuphela kufikela labantwana asibazeleyo thina ngazazalwa namhlanje umntwana uzala loke simkhulumisa ngohlobo olwakibo olwenzelo yabobaba wethu.
Abakho yini abathathekayo bagcina sebesenda khona ngapho kumbe bethatha khona ngapho okokuthi sebelabantwana abakwazi indimi zombili?
Nabo kakhulu uma behlangana bona lezikolo lapha abafunda khona bayasikhuluma sibili ulimi lwesiKenya kakhulukazi yazi isiSwahili i-national language ekhulunywa ngumuntu wonke.
Manje libona ungani sizafika yini esinye isikhathi elizaphindela ekhaya?
Hayi, angiboni ukuthi kulokuthi kulokuzethutha abantu bephindele kuyahlala ekhaya ngaphandle kokuthi ungasingathola izincwadi zokuvakasha ukuthi siyebona lapho kwavela khona obaba wethu nabobaba mkhulu wethu.
So lokho wafika khonapho eKenya ngama-60s awuzange ukuyefika futhi ekhaya?
Asikafiki ngenxa yamadokumenti okutravela njengoba nalokho sikhala ukuthi siphiwe izincwadi.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Ungavaleli sabalalele.
Hayi, balaleli, mina awunyabo siyavuka ekafusi khona lapho kuvela khona abazali bami bonke bezabili umama lobaba umama umamkhulu. Yikho-ke ngiyathokoza kakhulu ukuhlangana lo muntu ophetheya kwamazwe okhuluma ngohlobo lwayeneyo ukuthi kulabantu abasendaweni ethize sifakeleni imithandazo ngali le ndlela zokulwisa lokukhuluma labantu abafaneleyo abangama-rayithi okumele lathi siye ngabantu esibonakalayo emhlabeni. Singathokoza ngakho kakhulu njengoba nalizwile nje lani sincedenini ukuthi sisize siphumelele ukuphatha izincwadi lezo. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibongile. Hayi, siyakufisela inhlanhla.
Hayi, ngiyabonga kakhulu mkhulu wami.
Lo-ke bekungumnumzana Ishmael Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleKenya, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilalo.